Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlazi ku-28 Mabasa 2023 ngolwesihlanu ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa.
Ngolwesithathu weviki yonale mhlaka-26 Mabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi.
Umbukiso wezamabhizimusi owe-ZITF osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe kuvulwa ngokusemthethweni lamuhla inkosi yeSwatini uKing Mswati wesibili.
Kuphela umuntu wesadalisi abantu abahambise kubuka uma umongameli uyabe eSwatini ngakhono.
Inhlanganiso ezizimeleyo yakwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga angamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu, abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka izini ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa. Imizamo yokukhulumisana lenkampani zikamakhalekhukhwini ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa inkampani ye-Econet ihlala ikhuthaza ukuba nxa umuntu elodubo lwamagagasi la kumele athumele inombolo zakhe kulinkampani ukuze asizakale. Umnangagwa uza kuba khona edolobheni lakobulawayo lamuhla embukisweni we-ZITF. Kodwa izakhamizi zithi udubo lokunyamalala kwamagagasi luhle lwaqala ekuqaleni kwayona le iviki lanxa bekungafani lalapho umongameli esekhona edolobheni. EHarare lapho ahlala khona umongameli, izakhamizi zakhona lezithi azikubone ukuthiwo ngabahlali bakobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Ngolwesithathu weviki yonale mhlaka-26 Mabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika pho sekibo 6 ntambama. Iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana yesingathi network yama cellphone, singaziko bekuyimbangela ukuthi kuyini, kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ukulahleka kwenetwork nje mahlayana singazi njalo. Kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo, abantu abaningi bakhudwe imibiko yabo iqakathekile, abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza, kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso, kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews, kumbe akhuthe ukuthola eminye imibiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa. So konkana ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana.
Manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba?
Izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu, zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini, ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani, kube sokuphuma-ke imibono ethiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo. Kugcina kuvela khona ukuthi abanye baye sebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala data eneleyo, abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagesi nje becithwacithwa, abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezithiyathiyeneyo. Kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni lamuhla yinkosi ye-Eswatini uKing Mswati wesithathu. Kodwa ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wayethela umbukiso uzavulwa ngumongameli Macky Sall weleSenegal. Akwazakali ukuthi kwahamba njani. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, oqale ngokumbuza ngokuqhubeka kwebhizimusi labathengisa ezitaladeni ngalesi sikhathi sombukiso we-trade fair.
Business is still low in terms of ukuthi abantu emgwaqweni sibaningi sesikubhizinisi esidinga lelo dole liyabe lisesikhwameni somuntu wani. Abantu nxa sikhangele ama-customer ethu phandle ye bephuma bengena bebuka besenzani, kodwa mbonela ukuthi ibhizinisi isithethwa ngokungama-small shops lokhu osokwaba khona ngo-formal sibili ngokwethu. But isokasuka kwagcwala kwa-overflutter, thina esithengisa phandle amatamatisi, sithengisa phandle izinto ezitendini. So i-business it was half-half, ubethola ye kodwa besingakatholi kangako ngoba nje saqa ngama-business people. Ama-traders, so ufayela ukuthi abantu abaningi bebuyile ngabantu bemzini abavela kuboHarare koGweru, so abazidrayivelayo, so kade bethi bengene lapho abangena khona bephume belokho ze-business kithi hhayi njengoba nakuyabe sokuofficially opened abantu bevela emalokishini, abantu zebebuyela emalokishini ukuthi ibhizinisi lizakhuphuka. Kodwa nxa sikhangele vele siye hhayi ibhizinis yethu ibe low kayisangehayi njengalokhu kade siku-expect-a, ngoba even labantu bona laba thina silabo koBulawayo abanye bayakhala akula mali. Kade sizananzelela kulamanye ama-sectors like amanesi labanye abenza i-government abangazange behole. Plazi lakhona okokuhluphayo ukuthi maletening i-plastic money, so ukuthi phale thina esithengisayo sisemabhizinisini amancane siyaswele imitshina yokuthi siswayiphe lezo ababelazo ama-RTGS othina ngokwethu ye sobana sisahakarasi wonke. Kodwa kuba nzima ukuthi uyethengisa into esicathulwe le-current rate yathese days njengobana sasa ivuka ikhwelele kusasa ivuka ingokunje. Abantu kulezi nsuku vele like this year they take trade fairs and the other business and ukuthi ibuye ngeviki engayisiyo leyiviki kusele 1 week ukuthi abantwana bevula isikolo. So abazali they will prefer ngokuthi behle bethenge belungiselela izikolo ukuvula than ukuthi abantwana be-trade fair. And again abantu babezokuphazamiseka eqalise ingathi iyadura ukungena egedini ngoba bebethi $10 umuntu omdala, $5 abantwana. So abantu bakhonona ukuthi hawu kwadura, nakuyinto yethu yakoBulawayo. So information ukuthi yehlile to from $10 to $5, from $5 to $3 balutshane abakuzuleyo information. Abanye ngiyathemba ukuthi vele bazavuka bezihlalele bethi kuyadura ethotfe nokugada ubala nokugada futhi. Nazelela futhi ngithina ngapha ama-certificates ethu i-certificate ingenisa amaphepha okuvala lokuthathela loku-legal action for abantu abalezikweleti zamanzi. Ya business is there for a person who is in business. Siyangwavangwa se siyabona lathi sisuka lapha sesiyabana.
Alo ke ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association, obeqoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Inhlanganiso ezimeleyo kwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga angamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo, intatheli izindaba yeStudio 7 ekwele South Africa.
Umthethwandaba Western Cape High Court usuwethule isinqumo sokuthi lumuca womthetho awukho emthethweni ngoba wephula ilungelo labadinga ukuvikelwa laba. Lokho kulandela isicelo senhlanganiso yeScarabrin esiphanyekwe emthethwandaba ifuna kumiswe ukusebenza kwalo umthetho. Umcebisi wezemithetho kulenhlanganiso uMnumzane James Chapman uthi basemukela ngokugcweleyo isinqumo somthethwandaba.
If it were enforced, people would be forced to return to countries where their life, liberty, fundamental human rights would be at risk. And that's something that couldn't stand.
Ukusebenza kwalo umthetho bekusephula amalungelo eziphepheli kakhulu ngoba bekuza kwenza abanye babotshwe babuyiselwe ekhaya lapho impilo lokuphepha kwabo kusengozini enkulu.
Couldn't be maintained that because of that time period because of not acting within 30 days.
Njanganiso eScalabrin iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi lomthetho awuhambisani lomthetho womhlaba jikelele wona ongavumiyo ukuthi abadinga ukuphephela babuyiselwe emazweni abo. Iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi ukwesula incwadi zabazali abazophephela lemuli zabo kutsho ukuthi labantwana abahamba labo incwadi zabo labo ziyahle ziphelelwe isikhathi njengoba zeyame ebazaleni babo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo esiphepheli labantu bokuza sezemukele ngezandla zombili isinqumo somthethwandaba lesi. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi utshele Studio 7 ukuthi okufunwa yilo mthetho yinto enzima kakhulu ukuthi yenzeke.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka ivini ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele. So uma ephiwe 30 days kuphela kungenzeka ukuthi ayahluleke kungesisizathu sakhe.
Kusenjalo khokhela inhlanganiso ye-Nigerians Lives Matter uMnumzana Debo Adesina uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luhloniphe lesi sinqumo.
I would really be very happy if the Home Affairs can give human face by allowing these people.
Ngingathaba kakhulu nxa ugatsha lwendaba zasekhaya lungapha abadinga ukuphephela laba amaphemithi athatha isikhathi esingaba iminyaka emibili engakadingi ukuvuselelwa.
Get renewed, maybe minimum of 2 years. If the Home Affairs failed to do that, it will amount to most of these people to become illegal.
Isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Themba Phiri uthi kwakuvele kungafanelanga ukuthi lo muca ungene emthethweni osemthethweni ngoba wephula umthetho.
Siyakhumbula ukuthi iHome Affairs ezikhathini eziningi ayikwazi ukusiza abantu ngesikhathi esifaneleyo kuze kwenze ukuthi badlulelwe yisikhathi. Siyabonga ukuthi le nkundla ikubo ninde ukuthi bekubancindezela laba abadinga izincwadi zokuphephela.
Banengabe eZimbabwe abaphethe incwadi zokuphephela abesebesesaba ukuyazama kwengezelela amalanga besesaba kubotshwa phansi kwalo umthetho njengoba eziningi zazo sezedlulise amalanga angamachumi amathathu lawa. Ngusenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya lulokhu lungakaphawuli ngalesi sinqumo. Okwakhathesi lumuca usamisiwe ukusebenza kumele ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso usemukele lesinqumo ukuze lomuca wesulwe. Melithu 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lezimlife.com lilodaba lokuthi ummeli womanyano we-European Union eZimbabwe uMnumzana Jost von Kirchmann uthi eZimbabwe kumele lilungisise isimo somumo wezelungelo likaZulu ngoba ulokhe umubi ukuze ilizwe lenelise ukukhanga abatshali bemali. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho lePlumtree lizasilela amanzi okwesikhathi esingazakaliyo ngoba imitshina edonsa amanzi edamu uMhlanga ingasebenzi ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ujesenda studio 7 sanibona kanye nabalandeli bakho. Kungena ngihlale phezu kodaba. Kwi-studio 7 mina ngisacela ukuthi lapho mami sikhulumela indaba mhlawumbe ezesiNdebele sicela ukhavarishe wonke umhlobo wakomthwakazi. Sicela ngelinye ilanga ma ubuza abantu lapho ukuthi babaphawule ngalokho nje kuyebe kwenzakala. Sicela ukuthi nabantu ngelinye ilanga kube ngumuntu ophawula ngesikhalanga akhulume sona isikhalanga khona lapho. Ngelinye ilanga kube ngumuntu okhuluma ngesidonga. Ngelinye ilanga akhulume ngesiXhosa. Ngelinye ilanga akhulume ngesiSotho. Ngelinye ilanga akhulume ngesiVenda. Kahle kahle sicela nje ube le-number, lama-phone number yabantu ezigabeni zabo zonke ezijiyejiyeneyo and beze bekhulume ngalolu limi lwabo. Thina njengomthwakazi sifuna ukuzama ukupromota zonke indimi zakithi esinazo. 2023 bantu benkosi asambele siyovotela amakhansila ethu, sivotele labasizosimela ephalamende, sifake no-exi wethu MRP, sikhulise sihloniphe zonke indimi zakwethu lapha kumthwakazi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani njani? Hayi thina siyaphila. Hayi nasibona kuhle nje ukuthi sibambisane bakwethu, sibambisane nyawo libona ilizwe lethu linzima, linzima ngale ndlela. Ukuthi sikhiphe lo mkhuhlane lo khona lo osiphilisa kabuhlungu, siphilisa kanzima lo mkhuhlane lo iZANU-PF. Ngoba hayi esikhathini impela, esikhathini sihluphe kanye nengane zethu. Awukho ukutshintshayo phezu kweminyaka emingaka abantu bebhizi ethi iZANU-PF. Ungakhali nento eyenzayo leyo iZANU-PF yakhona. Siyabonga lapho bakwethu.
Studio 7 sanibonani nonke. Kandi Khoisi Magumede, ake sikhuze laba bantu bezapho please. I mean laba abezano lamalema abulawela ugogo babo, after all they are busy ngezano manje. Lina badala lina siyazi impela lamanga kakhulu liyadla futhi kuzano, kodwa kukhona ukuthi sicela please, siyacela siMRP ingasihlukumezela abazali. Yabona wathinta izaphu, wathinta iMRP, yilapho esalibonisa khona akungabi nendebele ligcamukela entweni yezano. Safelwa namanje amandebele asabulawa, yonke into efikayo lapho eza ayo namhlanje ubhizi ngokuthi ubaba ene line lokho lisambulu zalisathi emasoni ubaba wenu lizahlala khona.
Ngiyalithanda, ngiyalithanda kakithi basakazi kwe-studio 7. Hayi ngiyalithanda shuwa nakusasa, ngazi ukuthi ngingalibonga ngayiphi indlela. Hayi lami yikuqala nje ukukhuluma lani ngikhona ngapho ukuthi ngisize ithuba lokuthi ngikhulume lani. Hayi sebenzani sinibe emsebenzweni omuhle eliwusebenzayo, yabukeka umhlaba wonke ungaka. Hathi kukhona lilalele laba bathi kunje kungaba yingozi. Hayi akula msakazi ongaba yingozi, umsakazi omhle kangaka. Ngiyabonga yimmasi ndifuba njengoba lizo.
Hey Studio 7, Studio 7 njani nonke? Ngiyalibulisa abasakazi abahle elisinikeza indaba eziqotho. Ufo ukhuluma nje ngogawule ngamafishane ukuthi ugawule uchaza ukuthini uma esithi yena kule sandla ekwenzele ekukhuphukeni kwamaprize njengoba nje kulela ilizwe kungasela price control, kungasela mali, kungasela ngisho anything ekhona. Abantu abaholi, othisha basela zithunzi, bonke abantu nje sebenikezwa izinto ezingekhoyo. Manje uma ekhuluma ngokuthi kule sandla sesibili, ukhuluma ngesandla sikabani? Ngoba bona yibo abakhontrola umbuso, yibo abakhontrola la majele, yibo abakhontrola everything. Waye bengababophike labo bantu makuwukuthi bayenza into ezirong. Bayakhuluma nje ngoba sebafundisa amanga bebadala oJoseph labogawule la, ngoba badla njalo bona bayazuza sebathola amaplazi. Ngabathola vele balamaplazi bengazange belwe lempi, balamaploti labo omalakhi nkomo. So bengasitsheli thina ngokuthi ama-price control ukuze akhuphuke anziwa ngabanye abantu. Bayehlulekile for 42 years. Ovotela iZANU-PF ngumuntu ongenangqondo, umuntu ongaphelelanga ikakhulu ngithi kwabantu abahabasha nabantu abavive ngaphelela ngiyabonga
vele eZimbabwe ngaphandle kokuba sikhululeke njengomthwakazi ozavele phikisane leyo likamnangagwa uzabotshwa nampo Jacob ngarivume bamashonana bayabotshwa bagwetshwa kuthiwa balamacala nampo sikhala bafelejele kuthiwa abalamacala bayethuselwa amashonana abajali ukwethusela abantu bebeba-abhuza bebahlukumeza bebancindezele ngokubabopha lokho asisakuvumi abasibothe kumbe besibulale asisafuni sasifuna inkululeko yethu singumthwakazi phambili ngomoyo phambili ngomqondisi moyo
sanibonani sanibonani kustudio 7 hayi siyazizindaba elizikhiphayo bani sibonge abasakazi abasakazelayo sisizwa udaba lukajacob ngarivuna hayi kafeli lutho kufela ukuthi kahambisani lo hulumende wamashona ngebhadi kumbe ngeshwala elishona so yikho thina sithi phambili ngi-MRP phambili ngomthwakazi phambili ngomthwakazi sihlukaneni lezinto ezingasizindawo okufana lo mama lo le upho kuqhamuketi khona ye umagalela mafa urayithi ye khuluma ngomqondisi omama lo kakephume entweni le ngoba ungani ulobulema kuyayenza ukuthi elahlekisa abantu ngobulema bakhe kokuthi kumbe siwakhomba amashona kake siyekele umqondisi umqondisi nguye kuphela ithemba lethu le mthwakazi umama lo uma kuthi uthi likahambelala lapha sidlali sizama ukhulula izwe lethu zafelwa abantu thina la sizintandani umuntu obuye khuluma ukuthanda kwa kanti into nayo izagcina kusasa sisixeka kumbe sesifisa lokubulalana ngenxa yokuthi umuntu uyadedakwe ngokumdakileyo kumbe uyawedakwe yini ebuye nje sapho kuthutha kwestudio 7 esizwisa ubuhlungu thina zafelwa abantu amashona layo namakhuluma ngomafala ewayicabanga ukuthi thina sizwa njani cabangelaneni sibili kakhulu kuyasihlukumeza kakhulu umuntu ozakhanyela lokhu esisemashoneni ngemva kwenhlungu ezingaka besitshela ukuthi khona umqondisi umqondisi sezizamile kakhulu lakathi ezindlela nasemabhoda kulobulibelwa kusagcwalanga amashona asithathela imali ngendlela emapolice station akithi lasezikolo sokuze umqondisi wabuya lezilelo ukuthi khona amashona kame kancane kube kufakwa abantu abazosishisisa so hayi uyamkhuza umama asimlise
hayi izani iyahluleka banja izani iyahluleka izani iyahluleka hayi ayehle man ayehle izani ayishiyele kwabanye abantu abazokwazi ukuphatha eyi thina sifuna imisebenzi manje sifuna imisebenzi sihlela sisebenzi ngathi asinalo ikhaya sinalo ikhaya ngenxa kamnangaza madoda hayi kaphume lo mkhulu lo kaphume phuma mnangaza phuma nidlulise bandla lerekhoda yize nayo ukuthi ngithi phuma mnangaza
ndivuka njani balaleli bestudio 7 ndivuswa ngihlahla mahlanga usebutswane Francis Tau ekhaya lapho engizalwa khona elupane esigabeni semalungu ngivusa umama uNhlanhla lo nkomo RJ lo mankomazana kwanaphana lo malumama uPolungweni usamthulisi lo ndivula laphana usathula noAfrika bonke nje abangaziyo umza wami uJabulani Ngwenya laba kompabazala konamdunisi laphana lo baba esishawini ngale kondani ilusulu ngabona ubaba ngapho limtshela ukuthi ngiyamfuna inetwork kondani abala network ngale ngitsho abazambona bemtshela ukuthi uNhlanhla uyakufuna emzini wakhe umntanakho futhi labhalisa ukubamba ngenxa yenetwork ngithi ngiyabonga
Studio 7 ndinjani ihlobo zami hayi siyaphila ye bezama ukugcizelela kkhulu kwabo ukuthi khona yena amazwe lana amabili hayi lokho engi-understanda because amashona abuya eBurundi amandebele abuya e-South Africa afika athole iZimbabwe ngalamo iliganga basebesikelana umngcwele ukuthi ababuya eBurundi baphelela la ababuya e-South Africa baphelela la so iZimbabwe vele indle ingamazwe amabili so kabakuvumele lokho kuyinto kusebenze befake iboda qiniso lemsulwa lo noma bengabuyala bengathini kodwa iqiniso balazi benjana yikho bebulala amandebele babulalela konoko ukuthi engakukhulumi konoko efe ekwazi kodwa engakubhobozi so imthwakazi iright mayithi lizwe kaliqunye ilizwe kaliqunye yabo
Studio 7 sayibona injani hayi siyaphila hayi siyabonga indaba elisisendela zona insuku zonke silalele sike siphawule lathi okanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphume abantu kabavoteli i-3C bake batshintsha umbuso weZANU PF iZANU PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba
bathathi imali kathesi baphumale baphumale kodwa yabona abantu begijima besiya kumnangagwa besiya mqabezela begida phambi kusoba kambe sibili abantu abalengqondo ababoni ukuthi lizwe leliyana limoshakele xa behlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana bazali lonke lumboni ubonenye xa abazali behlezi phezu kwelizwe elimotokileyo linjeya be-inzani ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo asicela izali iphume siya mina njengami ngicela izami iphume umnankakho engadlali ngabantu bemosha imali esabekayo lezi mali ezisabeka ichitha usiyi-right kakhulu siyabonga njengane kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-odi ngikhuluma ngise-South Africa.
Lahoke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Melika lithi lithuthwa kakhulu ngokwenzakala kwele Lebanon kulobukhohlakali obumemetheka okumangalisayo. Umnumzana Brian Nelson okuhlangothi lukahulumente wakwele Melika olubona ngokusetshenziswa kwemali ngamolwecatsha uthi sokunesikhathi inkokheli yakwele Lebanon ingalaleli isicelo sikaZulu esokuthi kusetshenziswe imali ngendlela ekhanyayo njalo efiswa ngabantu. Inkokheli yakwele Lebanon labanye abakuzinga eliphezulu kwezamabhizimusi kulelo lizwe basusa imali yabo elizweni leli beyifihle emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukuba isisindo sayo singagugudeki. Ukuze kwenqatshelwe ubukhohlakali eLebanon, elemelika lifakele izijeziso zenotho uRaymond loTeddy Rackme abenza ubukhohlakali obumangalisayo ukuze bethole imisebenzi kahulumende ehambelana nokuthengwa kwamafutha kagesi lokunye. Inkampani kaRaymond Rackme ezr Energy DMCC yaphiwa imvumo ngurhulumente waolebanon ngomnyaka ka-2019 wokuthenga amafutha kagesi afika isilinganiso samathani azinkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu 150,000 ton. Inkampani le yathenga amafutha atshiphileyo agcina ebulala imitshina ezitshitsheni zikagesi. Lokhu kwathiya abantu bakwele Lebanon behlupheka okumangalisayo ngokusilela komlilo kagesi. UNelson uthi kwamanye amazwe umlilo kagesi ukhuphula isikhwama semali yelizwe kodwa kwele Lebanon kukhanya ngazani akuzange kwenzakali lokhu. Uthi kwele Lebanon kusilela umlilo kagesi loba kwasetshenziswa imali eningi kakhulu ekuqhatsheni abantu okumele bedingele ilizwe kumlilo lo. Abantu laba abenza ubukhohlakali babizwa ngokuthi i-generator mafia uthi basebenzisa imali yakwele Lebanon ukwenzela ukuzinothisa. UNelson uthi bakhuthaza ukuba kuvezwe uma urhulumente efisa ukusebenza labantu okumele badingele ilizwe amafutha asetshenziswa ekuphehlweni komlilo kagesi. Uthi balalele izikhalazo zabantu kwele Lebanon abafisa ukuba kuvinjwe ubukhohlakali obenzakala kulelo lizwe. Uthi kusobala ukuba kwebiwa imali yelizwe ngabantu abayifihla kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bazinothise. Uthi imali leyi ifihlwa emabhanga. Ngakho ke uNelson uthi uqakathekile ukuba kube lohulumende kaZulu kwele Lebanon. Uthi uhulumende kaZulu ulakho ukuthuthukisa abantu ngemfanelo hathi labo abenza ubukhohlakali. Futhi balakho ukufakela ezinye njalo izijeziso zenotho ikakhulu abasebenzisa buchapha imali kahulumende.
Hayi manani waze zwa mkhonje njengawindo mthoba Conjunction of Windom Tova.
Conjunga window I'm chopper. Zwa, conjunga window I'm chopper. Zwa, conjunga window I'm chopper. Zwa, minan so pare. Ni plan jenga chom dembare. Ni lenga jenga tonge tare. Angwagali jenga minan jenga chugele sawe.
Ngikhonjwe njengowindu womchova ingoma emnandi ingoma kama 9 isigibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo ekuseni igama lami nguChris Gande